kuyindaba ezinhle kakhulu ukuthi sebevumelene. Siyananzelela ukuthi thina kwasithatha isikhathi eside ngemva kokuthi kusayinwe isivumelwano phakathi kwamabandla esePharlament ukuthiwa i-Global Political Agreement mhlaka 15 September 2008. I-cabinet yaze yaba khona ngo-February 2009, kodwa ngemva kwamaviki amabili umongameli egcotshiwe seku-announcewa i-cabinet. Yinto enhle abantu abayilindeleyo, ikakhulu labantu thina esibuya kwamanye amazwe, ngoba singaphansi komphathi ntambo wezangaphakathi. Umbuzo lokhu khona ukuthi kambe ngubani ozaba ngumphathi ntambo wezangaphakathi, ngoba abantu bakhangelela ukuthi mhlawumbe ozangena uzaba lobudlelwano obuhle labantu ababuya ngaphandle.
Likhangelela ukuthi ugatsha lukahulumende lona lolo lomqoko lubona ngokwenzakala ekhaya lungakuliphi bandla?
Sibone inkulumo kumbe sithi nabemaphephandaba bathi bona ugatsha lwezangaphakathi luphiwe i-Democratic Alliance, esicabanga ukuthi omunye wabo welunga le-Democratic Alliance nguye ozaba ngumphathi ntambo wezangaphakathi, kusho ukuthi solusuka ku-African National Congress. Esesukhangelele kakhulu yokuthi kuyini i-Democratic Alliance yayikutsho ngesikhathi siya ekhethweni ngabantu ababuya phandle. Njalo siyanenzelela ukuthi umthetho omutsha okhangelele kwezangaphakathi kumbe ukhangelelwe ukuhamba i-migration usuke ku-policy conference ye-African National Congress. Esingakwaziwe ukuthi umphathi ntambo wezangaphakathi uzaba nawo amandla yini ukuthi awuguqule lowo mthetho abesebuya lomthetho ovela kubandla le-Democratic Alliance. Nxa ezabuya lomthetho ovela ku-Democratic Alliance, sibona ngani kuzaba ngcono ngenkulumo ababezikhuluma besithi kakhulu labo abaphethe ama-Zimbabwe exemption permits kumele baphiwe lokho kuthiwa ngama-permanent residence. Asikwazi ukuthi kwakuyikukhankasa kuphela, njengoba sebengena uhulumende nxa bezaphiwa leso sikhundla ukuthi bazoqhubeka besitsho njalo yini. Lathi sikhangelele ukuthi ngabeqeda ukuthi kumenyezelwe, ngawuqeda ukumenyezelwa-ke uhulumende omutsha, sizame ukuxhumana naye lo uyabe sengumphathi ntambo wezangaphakathi.